umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela iconstitution. Ngakho ke asila doubt yokubana lokho akuthoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu siliqinise kumbe ungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyichile yena ubaba uMnangagwa. Kodwa thina sesikukhangelele ukubana sikhangele lokhu akukhulumileyo uspeech yakhe ukubana kuzaphiwa ithuba lokuthi kuphethwe omnye olandelayo, yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli, usekhulumile yikho ayakwenza.
Ye, siyabona ke kulamalunga ezanuPF amanye athi hayi kahlale uchaye vision yakhe leka 2030, so kuzahambelana njalo khonoko.
Abakorongo ngoba engena kuqala akazifakanga, wafakwa ngabantu. So abantu balelingele lokukhuluma lokho ababe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni. So labo balelungele lokukhuluma khonoko konke, kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli.